atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 kumphalakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempila kahle ngokutshela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Selengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Nawoda wazithinta khona enzwisi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngawelinye izanu vele kuzawoma solonyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli izanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempila kahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempila kahle udokotela uBhadaya Moyo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukisela izolo ebusuku ayikuke kwaba ngconywana ngoba izulu belilonke lisina, lanamhle emini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi yakhangela ngaphambilini, hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukuchisa lokusweleka kwezulu, ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole, zisehluleka nje ukuthi azirecover ngendaba yesimo esisemadlelweni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo nalo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu, zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba. Kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi siyakhangela for laba abalamabele, izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangene esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele. Ba make sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni abukahlumisiso ukuthi bungenela inkomo ezikhona. Lalaba abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyela inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lo nyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe ukuma manzonzo kwezomnotho, osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi eNtalale phansi kwenduna uMathe umnumzana Brighton Are ududubo ababhekane lalo kwamanje waqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa azithi into yakhona enzisa ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma election ukuthi ngawelizano vele kuzawoma solo nyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babisele izano basibisele edukweni olufana nalolo. Kuthi ngunanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police, thina asimela thina abantu, konke vele kungokwezano, kuzanalyzed konke.
Omnomzana Special Dube Nyanden uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha le mfula inkomo lokho sizidingela amanzi sizigebhela. Hayi lo ngubona ubenzima unzima kakhulu sibi.
Sinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana, ukuthi sibapheni izinto kazithengeki. Hayi kwasizimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moore uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokhu bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto encane zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi hhayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola kulanto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
Unkosazana Media Sitholo Estezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sikubadingela ama uniform ngoba khathesi inxa kulomntwana oya ku form 1 njengami ngilayo. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathulo tenza kususa kusuka ngaphi inkusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Inenge maphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo unkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Akunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe bonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebe sizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngezenje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje inengi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Inengi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yezibhoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe sithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Ngilikisela umnyaka omutsha olithukela.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Gukama.
Lamlela.
Gukama.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Ukwakuqala mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugqiba kuvikezayo?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula u-1980 ilizwe selikhethwe abantu bezizwe ukuthi nakumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imizi sasijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana lebhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya. Kwase kufika nje utshani bayidubula yaphongukhapha yaphela abaonke wasale ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo? Ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba.
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inciyampela yobuhlungu babantu beZimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abantu belapho jikelele bese sihlala laba bezano P F abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babetshela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhethele esiyifunayo. Abezano P F babetshela ukuthi sokufika ithuba lokuthi sizenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu they wanted to legitimize themselves. Kodwa-ke abawizane okubuhlungu ukuthi la ube winile benjalo if kuyukuthi umuntu olandela into zemidia lezo ze-cyberspace you would have seen uthi wenga umsekeli kahulumende eginqa ethembile imibuzo into thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them bona abantshontsha umbuso and it's also for the difficult for the general populace of Zimbabwe. So into Zimbabwe, it may will be for everyone. I don't think we So we are So we are in a very difficult situation. And in Jongabon, the Shepherd Romyaga, Labo, Ava, Lokuka, Kangaruza, Ulunga, whether we are Tanda, Zakumbuya, Tetela, Umbianzan, Ufisa Rutumyaga, Oland, Lalo, Ukadiso, Uambula, Lokuza, and Utongum, and Genet Sable.
Manjang Ugubona Wako, Kuza Hambanja, Nimyaga, and Alo, SSU, Kala, Lo, Uza Pela, Gonge, Loku, Kufana, Kumbeguza, Balobubelo. Hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalele.
Ngiyabonga baba.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iwoza. Sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni. Ubusithi lapho bekubanjwa ama results emhloliso ka grade 7 ngezinye indlela ungathi umnyaka lo ngabe uphele kuhle yini njengoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahala
uphele kuhle kakhulukazi kodwa vele bekungekho umthethweni khonokho ngoba senelisile ukuthi ngenhlangano sinethi abantwana bathula ama results ngoba bekukhuluma i constitution is unconditional then bese beniphiwa but ukuthi abazali abaningi omama bebethayi into ama-afidavit emapholiseni so yinkinga esifuna ukuthi sibhekana layo nalokuthi amapholisa wona umlando wawo ukuhlonipha isisekelo according to section 219 akhona ukuthi bevunywa besetshenziswa izikolo bekhanyisa abazali ama-affect ngoba khona kuyahlukumeza abazali kuyahlukumeza abantwana ukuthi umzali usekhaya esesayinisi i-affidavit ukuthi uzabhadala ngabo isikweletu. So siyakuthakazelela kakhulukazi ukuthi khona uhulumende sethe imfundo yamahhala kodwa sifuna akubhekhe aphinde plani nange-financing because asethe ukuthi imfundo yezimbabwe iwe iye phansi. They are both accountable using before aid, like I said before.
This is Kangela ke umnyaka ozayo.
Ya kukhanya kukubi kakhulukazi kodwa thina njengabantu kumele size amalungelo sicike kuphusha ngoba sikhuluma nje futhi sikhuluma into okhona kumele alibone imizamo. Ngubuya kidima ekhala kumakhelwane ngubuyenzani asiwazi. Thina sikwazi ukuthi sifuna ukusenzelwa ama rights nje ngokukhulumende khona and we are going to use the constitution ukuthi sithole lokho sifunayo ukuthi singa ake sinike isifiso into zenzayo kumele into ngiqhubeke ifithi menze ukuthi bakhathe bona budget yabo khona ngale abazikholisa yona kumele kube njalo sizabona ukuthi bayenzani kumele babe strategic bathatha mpeni ngoba thina izindingeko zethu siyaqhubeka sizidinga.
Sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakoBulawayo abesifazane abantwana badlala njani ikhefu leKhisimusi?
Hayi thina vele ikhefu leKhisimusi eqinisweni sibilini sikhambele ema-church sathi noma-church sihlabela endlini ukuthi akulamanzi. Amanzi siyaphiwa ngama-bowsers, 600 bowsers, uphiwa imigqomo engu-2 i-president. So akulamanzi, akulakudla, akulaphethroli. Vele konke nje yazi ku-black, sibonge lokuthi nje siyaphila nje kuphela. Otherwise, okokuthi singathi sibili, siwuKhisimusi, siye akuvakathelwana. Asihambanga emakhaya ngoba ngeviki abantu sivala imisebenzi sisiza emakhaya ipetroli ibingekho ukuthi ithele ezimoto ezihamba emakhaya amabhasi akhwela nge-100%. So yizizinto ezisidanisayo zineso hayi sibongele ukuthi nje siyakuphila funa uhulumende angenele kakhulukazi xa ukhumba ngentengo sikhanye ukuthi ama-inform akhwele angikwazi ukuthi uhamba njani uyathola kule price ye-u s kuze kwale price ye-bond for instance i-inform yomntwana we-primary kade nge-u s $18 ngebhondi i-$76 which is really crazy ngakunanzelelo kwinto wamkhona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto abakuderibhodi kolapho bakhwelile from 50 cents all along besithenga 50 cents lapto kodwa kesisi $1.80 kwezindawo $2.20 so asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbinjani ngezinye izinto ezincane nyenezisazikhanga ukuthi ngama-local products but kukhwela kuze kukhwelethi kusadelele ngingazimbele izifiweli. I'm not an economist, but even using to I'm a price up no matter. So we need to keep government in that in also this.
Leyo balaleli bingxoxolo uNkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Izwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu leKhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweZimbabwe bahlangabezwayo kuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kweleSouth Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya koBulawayo ngihlale eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona apha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone uKhisimusi ingayidlala emuli. Ah, uma ngifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenges okuthi imoto yami ngibesithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel. I-fuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla i $2 kusasa i $15 idifference angkhona vele ikhwela. So iphezulu kakhulu, akunzima shame Africa.
Umnunzana Sipho Mawabeni wehle vele kwele Britain yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokhu ngifikile ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha la ma kungakaphumeli ngaphandle. Angithi thumba lalo liqala liboyile liphakathi kuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi private sector baku diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa iconstruction ngani ukuhamba kahle. Lemgwaqo ngikangabona emgwaqo from eGwandu siya lekhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Kumbi. Bethi ngizospenda Xmas time lefamily yami. Ay, manje lapha kunzima la. Into zakhona ziyadura kutula nje la drink.
Ukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho into zonke ezikhwelile akula nto enhle yonke into iyalayinelwa so sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha amafutha ezimoto akatholakale njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sondela ntokazi ungesabi ntombi enhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinqande ziqonde ngakini.
Uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo.
Come ntombazana come stanatana come ntombazana come stanatana come ntombazana come stanatana come ntombazana come stanatana.
Kuthe maniginiki zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngibe nguwa ube ngwami umkhumbi zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansa kule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kwesaya sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye akuthanda ikholokho ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Ngiqome ntombazana ngizinqande ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kalikhwa okancube. Ngiqome ntombazana isigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.